Thina siyinhlanganiso ye-Sexual Rights Center eyiyo esebenza kakhulu labantu abasebenza umsebenzi wokuthengisa ucansi. Siwubonile lowo mbiko, siwabonile amanani lawa abekhulunywa, kodwa besingela siqiniseko lokuthi aqiniseko kwangakanani, ngoba besingazange ke sibone. Siyinhlanganiso enkulu kakhulu ezimabhe esebenza la abathengisa ucansi, besingazange thina kuke kufike umuntu esithi uwenza uphando uyacupha ocubungula wenani labantu. Yingazi kumbe bebehambe bayakhuluma labo emgaqweni wemabhawu lapho abasebenzela khona, kodwa sizinhlanganiso ezisebenza labantu laba sebesifisa ukuthi abayenza uphando kumbe uchuphe emsebenzini enjengayenaleyo lathi basebenzane kathi lathi kwenzela ukuthi linani lezi nxa selikuphuma kunje kube yinani lathi esilazi esivumelana lalo.
Kodwa-ke lina njengenhlanganiso lithini? Kungaba kuliqiniso ukuthi inani labaphila ngokuthengisa umzimba liyakhwela?
Liqiniso obhuti, ngoba umsebenzi liyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho elizweni. Siyakubona sibili nsuku zonke thina abantu abatsha, abantu abancane bengena emsebenzini lo. Kungasonto esiyikhuthazayo kakhulu, especially kulaba abale minyaka engaphansi kwe-18. Siyababona bamile emgwaqweni, siyazama ngendlela zansuku zonke ukusebenzelana nabasebenza enhlanganisweni eziphathisa abantwana ukuthi babancedise, babasuse emgwaqweni, babasuse emsebenzini le. Kodwa ngenxa yokuthi vele imisebenzi kayibonakali elizweni, siyababona sibili omama abaningi basukumile bathengisa imizimba ukuze baziphilise. Kuliqiniso ukuthi inani liya liqhubekela phambili.
Manje singathini ngomsebenzi wona lowo? Ngumsebenzi abasebenza kuwo abatholayo inzuzo yini nxa sikhangela ukubana uZulu ubhekane lobunzima bemali, ikakhulu imali ngokwayo, imali uqobo, singasakhulumi kokuswayipha lokhu, ngoba bona abadayisa imizimba babe bengelakho kokuswayipha. Manje kusebenze kanjani?
Njengomsebenzi wonke, njengebhizimusi lonke labo nje, umumo womnotho kawuzange ubayekele eceleni, bathwele nzima, bathwele gadalala. Kodwa ngokuxoxisana labo lathi sibuza ukuthi benza njani. Siyanazelela ukuthi kulezi nsuku i-EcoCash iyasebenza kakhulu. Abanye bayakhuluma ukuthi hayi, thina sesivumela abathengayo ukuthi nxa ele EcoCash aqala transfer imali yami bese siqhubeka senza umsebenzi siya phambili. Abanye bayenza abakuthi ngama-mobile bank transfer, umuntu ayisuse imali yakhe ebhanga esebenzisa ifoni ayijikele ebhanga lalo afuna ukuthenga kuye ucansi. Zonke lezi kuzindlela esezisetshenziswa yibo laba abantu abasemsebenzini bezama ukuthi baqhubekele phambili baziphilise laloba isimo somnotho sikhanye ukuthi sibucayi elizweni.